Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngovulo mhla ka 29 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kukhona ukukholelwa ukuthi njengoba sebehlabile kungani akusabi le ndingeko yokuthi bona siyenze ama-precaution esingathi ngama-precautionary measures.
Abanye abahlatshwe ijekiseni ye-coronavirus ye-Victoria Falls babikwa sebewutshaya indiva lomkhuhlane.
Ebantwini benkayi kuqakathekile kakhulu ukubuyela kwakhe ngoba nguye obehambe waduhisa abantwana be-MDC Alliance.
Owayengumqoqi wenhlelo ze-MDC njalo owake wamela inkayi South edale lephalamende umnumzana Petniko Pepe uthi selilunga le-MDC Alliance. Umeli wemperengwa South ephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Alampofu ubikwa eqalekile wahle wabhubha izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abane belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike kulelinyakenye sebeyinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1520 kuthi asebetholakale belayo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,822. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-COVID-19 izolo bazinkulungwane ezintathu ezilamachumi amane lanhlanu 3045 njalo abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2663. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo sebefike kunkulungwane phose eziyisikhombisa 68,511. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezilichumi ezilamakhulu ayisithupha lamachumi amabili lasishiyangalombili 10,628. Uhulumende uthi liyalikhuphuka inani labavuma ukuhlatshwa. Uthi njalo umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kwamukela amajekiseni aphiwe eZimbabwe ngele India. Phakathi kwamajekiseni azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75,000 namuhla kuzafika amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,000. Okwamanje iZimbabwe isebenzisa amajekiseni avele kwele China abalisa eSinopharm leSinovac. Eyakwele India yona yaziwa ngokuthi yiCovaxin. Kusenjalo abanye asebehlatshiwe amajekiseni la eVictoria Falls babikwa sebewutshaya indiva lomkhuhlane bengasalandeli iziqondiso zokuwenqabela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
izakhamizi zethu lokhu kuyabonakala ekuhambeni kwabo kuyabonakala lezindawo lapha abasebenzela khona ezithize ukuthi kukhona ukukholelwa ukuthi njengoba sebehlabile ijekiseni le yecorona abasabi kungani akusabi le ndingeko yokuthi bona siyenze ama-precautions esingathi ngama-precautionary measures ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. So izakhamizi zethu eze-Victoria Falls siyazikhuthaza kakhulu ukuthi zibe ulwazi lokuthi ukuhlatshwa kwe-injection ye-corona virus akutsho ukuthi akusamelanga singayenzi esingathi yi-social distancing kumbe singasagqoki izayeke uzokuzivikela emkhuhlaneni lo. So into ebalulekileyo sibili ukuthi izakhamizi zibe yazi ngoba siyababona ekuhambeni njalo siyababona lalapho abasebenzela khona lezinye indawo abantu lapho abahlangana khona ukuthi abantu bakholela ukuthi njengoba sebehlatshiwe then kuya kungasela ndingeko yokuthi kube lama-precautionary measures. So le into kuyayenzakala kuliqiniso lokho eliwizwileyo babankomo njalo sizathi sizama ukuthi through ama-city fathers ama-councillors lathi njengama-residents representatives lezinye inhlanganiso ezithile eze-Victoria Falls ukuthi asifake nini imiqhafazo leyi kuma-groups lapho esihlangana khona kungaba sema-church ukuthi sikhuthazane sibili ukuthi kusamile sihlale si-cautious ngomkhuhlane lo.
Bona abantu balwamukele njani uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni lolo?
Izakhamizi ze-Victoria Falls zasukumela phezulu kakhulu ku-phase 2 yokuhlatshwa eyasungula e-Victoria Falls. Lokhu kukhonjiswa ngabantu sibili ababuyayo ngesikhathi bekhuthaza ukuthi bebuye. Kathesi njalo abantu lokhu behamba besiyahlaba endaweni ezithile. Bezikhona njalo izakhamizi ezinye kade zidinga ukuthi kuza continue yini abantu behlatshwa. Lapha sifuna ukuthi sazise sithathe ithuba lonaleli ukuthi sazise izakhamizi zethu ukuthi abantu abazakuma kuphela ngabantu esithi abakade behlaba abantu bemobile behamba endaweni ezishiyeneyo behlangana labantu. Kodwa ama-centers esingathi ngama-centers ama-established places ama-medical centers azaqhubeka njalo abantu besiyahlatshwa kundawo lezi kuze kufike lapho isikhathi okuzabonakala ukuthi inani okumele lihlatshwe eliza include the total 60% emele ihlatshwe jikelele eZimbabwe iyabisi achieve. So lokhu kuyasithabisa kakhulu ukuthi izakhamizi zethu zikuzwisisile njalo ukuze bona bezenqabele emkhuhlaneni lo owe-coronavirus lokuthi beprotect benqabele umkhuhlane ukuthi uaffect izimuli zabo even kumbe benga-affecta umkhuhlane lo ukuze kuthekele ezingabuya endaweni yethu ye-Victoria Falls. So siyakholela ukuthi izakhamizi zizakontinua ezingakahlatshwa zizakontinua zisiya endaweni lezi esingazithi ngama-centers awa-establishwayo asungulwayo ukuthi abantu babehamba besiyahlatshwa kuze kufike esigabeni sokuthi bonke abantu jikelele babe sebehlatshiwe e-Victoria Falls.
Umnumzana Kelvin Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association. Umeli wemperengwa South edale lephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Alan Mpofu Gasekho. Inkundla yeZim Live ibika ukuba uMpofu uqaleke wahle wabhubha emzini wakhe emaswingo izolo. UMpofu wake waba ngumqondisi womsakazo we-ZBC kodwa wasuka buthumuthumu ngo-2002 ngemva kokubanjwa ezama ukwenza okocansi lomunye owesilisa. Ube lilunga ledale lephalamende ngemva kokunqoba kukhetho luka-2018. kumaviki edluleyo umpofu ukhuthaze idale lephalamende ukuthi lisungule umthetho wePatriot Act ozajezisa izizalwane zeZimbabwe ezizatholakala zikhulumisana labohulumende bakwamanye amazwe ngenjongo yokungcolisa igama leZimbabwe. Umthetho lo usolwa ngabanengi abathi le yindlela kahulumende weZANU-PF yokuhlukuluza abamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo kaZulu. Oye ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT uMnumzana Abednego Pepe uthi selilunga leMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UPepe uxotshwe kweMDCT nyakenye phambilini komhlangano wokukhetha inkokheli yalelo bandla entsha oweCongress. IMDCT isakhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. UPepe yena owake waba ngumeli weNkayi South ePhalamende wamukelwe ngabeMDC Alliance ngempelasonto. Leli bandla lithi kusikhatshana esedluleyo selamukele amalunga ayinkulungwane elamakhulu amahlanu 1500 evela kwiMDCT yona esikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kuward 19 eNkayi umnumzana Master Sikhosana.
Amanye akhona siwamukelele eTorhwe. Kusenzakala njalo kwamukelwa amalokhuza njalo amalunga angako. Sokungene amalunga asuka kumakhuphe abakwana 1500 asebebuyile emabranchini ethu awe-MDC Alliance. Asebesithi bona benza imistake. Babecabanga ukuthi indlela babetshelwa ngayo ngoba babetshelwa nge-tribal ukuthi lina njengoba lingamaNdebele kumele likhokhele ngabantu besiNdebeleni so manje sebethi kathe sinxa bethi bakhangela sebethola ukuthi into abayitshelwayo kayiseyiyo njalo sebesithi bona bathi bona nxa bekhangela sebebona ukuthi umkhokheli wabo ayebatshela khona sekukhanya futhi elobudlelwano leZANU-PF sokungcono ukuthi baphenduke babuye ekhaya. Okakhulu labo esikhulume labo bathi bona sokungcono ukuthi baphenduke babuye ekhaya, hayi sibamukele sibili ngobuningi babo njalo lokho ebethembisa futhi ukuthi bayabuya ekhaya. Sebekhangelela ukuthi u-2023 alubi election ibuya singaphindi futhi ikhansili le MP ubuyele futhi kuZANU-PF ngoba bathi bona ukuvotela AMTCT kufana lokuthi uyabulokhu votele iZANU-PF so bathi sebekhathele so sokungcono ukuthi babuyele ebandleni labo ele MTC Alliance yikho abakhala ngakho kakhulu nxa sikhuluma labo.
Ukuza kukaBhebhe kubandla lenu likwamukela njani?
Ebantwini benkayi kuqakathekile kakhulu ukubuyela kwakhe ngoba nguye obe hambe waduhisa abantwana beMDC Alliance. Isintu sithi sona abantwana ebenja abathungululi ngelanga elinye. Nxa sebethungululile omunye sebona ukuthi hayi ukukhanya kulaphana, hayi sithi kabaphenduke. Kuqakathekile kakhulu ngoba yiwo umuzi wakhe, ayikho enye indlela. Siyamfuna ukuthi abuye abe khona labantwana owahamba labo, sithi kabuye ekhaya ngoba ivoti yinamba yabantu.
UMnumzana Master Sikhosana isikhulumeli seMDC Alliance kuward 19 eNkayi. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube uthi kungamanga aluhlaza ukuthi kulabasekeli bebandla lakhe asebehlubukile eNkayi baya kuMDC Alliance.
Into ekhona ukuthi abantu be MDC Alliance abalitshele iqiniso ngenani labantu akade belalo i-1500 leyo echiwoyo. Ambona ukuthi kungaba likuliqiniso labantu abaphume kithi ngoba besiza kubakwazi njengeparty njengabantu ayisiphila labo abakuma structures ethu esikhuluma labo nsuku zonke. Thina amalunga akuzigaba zethu zebandla zama-branch zama-ward nama-district ngabantu esikhuluma labo. Okungeke kwenzeke ukuthi kuphume abantu abaningi abangako singakwazi. Okwesibili enithanda ukuthi sikunanzelele ukuthi thina njengebandla le-MDCT asilwi kakhulu le-MDC Alliance, asila nhloso yokuthi sibe siphoselana amazwi lelinye ibandla eliku-opposition. Thina sikhangele kakhulu ukulwisana le-ZANU PF. Kuba buhlungu kakhulu nxa kungathiwa abantu basukile kithi baya ku-ZANU PF. Njalo sikhangelele ukubana sibe sidiliza i-ZANU PF ngoba yiyo esiyehluleke ukuthi ilethe ukudla ematafuleni abantu, iyehluleke ukuthi yenze imisebenzi, yiyo encindezela abantu, yiyo esilethe lonke uhlupho ongalucabanga khona ngale enkayi okushiwo khona. Ngakho asila nje intshukuntshu yokuthi sitshone siphoselana amazwi le bandla le-MDCT Alliance. Kungabe kuyasidanisa kakhulu nxa bona sebengabantu abahlose ukuthi bazobhidliza ku-MDCT kuze kufike esigabeni sokuthi baqambe amanga angangokuthi bakhiphe amalunga ethu angafika i-1500 ngendlela zobunyonyo ebusuku thina singakwazi.
Udaba lukaBhebhe oselilunga le-MDC Alliance ulubona njani?
Nxa sinanzelela nje imifanekiso ephumileyo ntungameli, abantu esibabone bekulowo mhlangano wokwamukela umhambuma onguBhebhe nje esimaziyo udumalazo kusasulapha kusisa ulapha ngumuntu owaxotshwayo ebandleni le-MDCT ngomva kwephula izisekelo zombuso webandla lethu. Waxotshwa yibo bonabo abantu benkayi okusokuthiwa namhla abalikhulu lengxenye bangamlandela. Abantu be-MDC Alliance abazame ukuziqoqa bafake indlu yabo esimeni esihle, hatshi ngamanga lokuzama ukuthi babe ngabantu abazahlala bona beqambela abantu amanga besenza ipolitiki zokuthi kukhulunywa amanga. Iqiniso elikhona ukuthi kumele sizivuthe njenge-opposition. Iqiniso elikhona ukuthi i-ZANU PF government le-ZANU PF party isiphambanise iZimbabwe okumangalisayo okumele ukuthi kube yiyo esihlosa ukubana silwisane layo, hatshi ukuthi kuze kufike gabeni zokuqamba amanga ngamabandla anjenge-MDCT elisazama ukuzivutha ngomva kokulahlekelwa ngubaba uPresident uMorgan Tsvangirai.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli se-MDCT. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi uMongameli Mnangagwa sexotshe usikomitshi weZANU PF uMnumzana Victor Matema Danda umsebenzi emetesa icala lokuphehla ukungezwani phakathi kwabasekeli baleli bandla. Iphephandaba le-Herald lona lithi uhulumende useqedisa ukulolonga inguquko kumthetho wokuthathana we-Marriages Act, njalo inkulumo phakathi kwakhe lenkokheli yosiko ziya phambili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bakasazwe studio 7, sanibonani kusazwe studio 7 kunye nabalaleli. Mina bengithi nathi njengesizwe sikamthokazi bengithi kungaba kuhle nathi ukuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya esizweni sikamthokazi lapho ezohlala khona. Hhayi ukuthi sizwe kuthi inkosi yethu ila ejohannesburg kuyasihlukumeza kakhulu uma sakuthi inkosi yethu ihlala la ejohannesburg sekungathiwa inkosi yethu isiphephele. Ubonakala sengathi inkosi yethu isiphephele inzima. So kungaba kuhle ukuthi inkosi yethu ma ingakhela indawo le ngakithi emakhaya siyakwazi ukuyahlala esigodleni sikamthokazi. Ngiyabonga, khuluma uBrian Ndlovu, uzosowena.
Salubonani balaleli be Studio 7 kanye nabasakazi be Studio 7 mina ngu DKs phuma khona phana ku Bulawayo eCountry Park ekhaya ngise Plumtree ngokusebenza ngise Goli makithi esifanele sikunanzelele bakithi ukuthi amaqembu lawa ayezepolitiki akhokhelwa ngabantu abasesishonini angangeke asikhulule ngendlela esifisa ngayo azokhulula right mhlawumbe ke ilive kodwa lati sifuna ukukhululeka sibe lenkosi yakithi sikhululeke sithole imisebenzi endaweni yakithi ngingakunanzelela komnye umnyaka laphana ePlumtree abantu abagijima ngezimoto lezana begijime bethatha abantu bebabeka lapha most of them kwakungasibo bantu sesindebeleni uzothola ukuthi abantu basesindebeleni badlaza imoto kodwa amalayisensi abanikeza ukuthi bekwenze kunalokho kusuke abantu abasekudini bezonikezwa la so sifuna ukuthi khona lokho sikhululeke kube yithi esiyitholayo leyo msebenzi so uma singake sibhekeni ukuthi mhlawumbe iqembu elingasikhulula ngelisemathebelelendi eliphethwe ngumuntu wasesindebeleni engakucela nje abantu ukuthi asike sinanze leleni nje ukuthi kati imthwakazi if ihlala ilwisana lezinto ezinjani siyazincoma izinto ezilwisana imthwakazi elwisa zona so asike sizameni sijoin empela imthwakazi siwe ama member kona lokho noma kumbe kanjani la uphosele noma kuyi 10 rand noma kuyi 10 wathi kompana kuyayenza umehluko ukuthi iqembu leliyana lalo likhuphuke so yikho okunye okungasinceda singabantu basesindebeleni
la studio 7 hayi ngizihlisa phansi ngizihloniphi ngilihlonipha njalo baba studio 7 umsebenzweni omuhle kangaka enuphetheyo nonke nibalulekile ngiqhakathekile hayi okhulumayo ukhapenta moyo induna yenkosi umdlikazi wesibili silo hayi ngikhuluma lapha eCountry Park hayi inti phakazomuhle ondlela zimhlophe hayi ele Friday masili bambe ngaleyo ndlela njengoba isilo sichilo asilandeleleni imikhuba yakwethu uluntu lwethu ukuyithu kwethu siziqhenye ngako sizithande ngakho hayi phakazomuhle yanibonga kakhulu ungathi elisihlanu lingavuya sibe njalo sonke ngiyabonga
Yes, sanibonani basakazi nabalaleli bestudio 7 sanibonani. Mina engezonithi mangabe sifaka ama voice note asiwafake nangabe imali kakhulu. Kodwa into engimangazayo uzofaka ivoice note ibe yi 23 seconds. But ingafunda le voice note 23 seconds. Leso kuyafunda ivoice note eyi 3 minutes. 3 minutes umntolo akukhulume khulume phinda into yode yoda sasengizuri ukuthi uthini. Kodwa isimanga sakhona yileso sokuthi la ma voice note mhlawumbe 23 seconds awafakwa. Uze kufakwe leyo yona lende. Ukuthi lesikhathi abalaleli besimamela ama voice note ayi-3 endaba abantu ababeloku bakhuluma into eyindendendeindendende bangaqwesi bafuna o-5 into o-3 minutes kothola ukuthi thina esikhuluma o-23 second okothi kungafakwa kothi isikhathi kasidimaza kakhulu oku basakaze kucela ukuthi lawo nje ma-voice note lawo 3 minutes 4 minutes ningawafaki
ngiyalibingelela lonke igama lami nguhlalani Mlotshwa yikho-ke ngikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi sigeze izandla izikhathi zonke sigqokeni amamaski ukuze sizivikele emkhuhlaneni wekhorona sigeze izandla sigqoke amamaski singahambi ebantwini abaningi ukuze sizivikele kulo umkhuhlane igama lami nginguhlalani Mlotshwa ngilapha kwele Botswana
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakweleSudan selobelane isivumelwano sokuthula lelinye lamaqembu abahlamuki aloke lwisana laye. Ugatsha olubona ngezomvikela kwele Mozambique luthi kufe abantu abaningi ngempelasonto ngemva kokuhlaselwa kwesigaba sePalma ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lo qhubeka lusegudwini udaba lwabantwana abangelamaphepha abathunyelwa ngabazali babo eMelika bevela emazweni asezwekazi laseSouth America ukuthi bazedinga ubuphepheli eMelika. Ngelanga kubikwa kufika amakhulu lamakhulu abantwana laba kanye labantu abadala emngceleni weMelika leMexico. Abanengi bangena ngaphandle komthetho. Abebandla eliphikisayo lama Republicans basola uMongameli Joe Biden besithi nguye okhuthaza abantu laba ukuthi baze ngobunengi. Kodwa uhulumende kaBiden uyakulandula lokhu esithi uzama ukululungisisa lolu daba. Abantwana abangena kunkulungwane lenkulungwane bagcinwe kuzakhiwo ezitshiyeneyo yiMelika esigabeni seTexas phambilini kokuthi badinge ubuphepheli. Sixoxe lengcweti kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lweziphepheli esezisuka emazweni azo zigijimela eMelika ukuthi ziyehlala khona ngokuba sekusuke uTrump lomduli wakhe omkhulu, kwangena uBiden othembisa ukuthi uzalalela abantu abafuna ukuba yiziphepheli labafuna ukuzocatsha eMelika baphe ithuba lokuthi bazikhulumele bakwazi ukuhlala eMelika labo abafika kudala baphiwe ukuba yizizalwane. Udaba lwakhona lwenza kube lengozi enkulu kwezepolitiki kuBiden ngokuba abantu sebesukume ngobuningi kusethusa ikakhulu abama-states la angaphansi ngale aseborder yeMelika ukuthi hayi phela sokuyangena umhlaba wonke ungena eMelika uzohlala lapha, i-crime yephezulu, ubugebengu buye phezulu, abantu abethu balimale badliyongelwe ukwenziwe zonke lezi zinto. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uBiden alubambe ngokuhlakanipha lolu daba, abonise ubuntu nokuhlonipha amalungelo alabo abafuna ukuzocatsha, kodwa kungabi ukuthi sekuvuliwe sekungena unoma ngubani, ngokuba lokho kungamlimaza kakhulu kupolitiki, kulimaza ama Democrats nje ngo-2022 lango-2024.
Ngokubona kwakho Ncube, kumele luphathe njani lolu daba uBiden?
Ukuba avikeleke ubaba uBiden epolitikini lezamlimaza eziphepheli ukuthi aqinise lokho okuthiwa i-border security, ukuvikelwa kwe-border, agcwalise kakhulu amapholisa kuleya ndawo lanxa kungasakhiwanga umduli wayathutsha, kodwa kubonakala ukuthi abantu abasangeni ngaleya ndlela ababengena ngayo, ngokuba leyo nto izasetshenziswa kakhulu ngo-2022 lango-2024 kusiya phambili, izagcina isiyiyo indaba ehlukanisa ama-Republicans lama-Democrats. Ngakho-ke kumele athi yebo kambe abantu abafuna ukungena bazalalelwa izicelo zabo zokucatsha eMelika balalelwe, abangavunyelwanga badiphothwe babuyiselwe emazweni abo. Angekele ukwenza khona lokho, angekele ukudiphotha kakhulu, angekele ukuvikela kakhulu ibhoda yeMelika, kungalimaza amademokrasi kakhulu ku-election elandelayo. Ngakho-ke kumele avikele ibhoda, aqinise ibhoda, diphothe kakhulu, kodwa ahloniphe amalungelo abantu abafuna ukuzocatsha.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Abanye asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-coronavirus eVictoria Falls babikwa sebewutshaya indiva lomkhuhlane. owayengumqoqo wenhlelo ze-MDC njalo wake wamela iNkayi South yePhalamende, umnumzana Abednego Bhebhe uthi selilunga le-MDC Alliance. Umeli weMperengwa South yedalele Parliament njalo engowezanu PF umnumzana Alan Mpofu Kaseko. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asiveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Oliver Elisayo, Montunga Milinkomo.